Indaba ngamafitshane ku Studio 7 Zimminute zivela emsakazweni we Voice of America ose Washington DC. Okusendabeni zethu zalamhlanje ngo 8 o'clock ntambama. Amabandla ezombusazwe abalisa izanundonga imabambo kusiledoni kanye le MDCT sebumbe umanyano ozasebenzelana ndawonye kukhetho oluzayo. Uregistrar General uMnumzana Tobaiwa Mudede wethula umbiko exwayisa uZulu weZimbabwe ukuthi engalandeli okumunyethwe luluhlu lwabalelungelo lokuvota olufakwe ebulenjini be-internet kuwebsite ethi myzimvote.com. Abezempilakahle bathi bakhangele ngamehlo abomvu ukhetho besithi uhulumende ozakhethwa kumele aqale ngokulungisisa ugatsha lwezempilakahle. Lezi ngezinye zezindaba ezimqoka kuhlelo lwethu lwalamhlanje ntambama. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk ngo 8:30 p.m. Lamhla sihlaziya udaba lokumanyana kwe-MDCT imabambo kusiledoni kanye lezanundonga. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.